Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 24 kuMbimbitho 2024 ngo Cape Stube. Endaba zethu lamhlanje.
Ufuna ukuya contesta angene kula ma by election uyayazi leadership ye Triple C ozangena asebenzise ibizo le Triple C sizamkhipha
ibandla lesisi lithi selilungiselela ukungena kukhetho lama by elections futhi lifuna abantu gobo lwabo abakubandlaleli.
Well, Democratic Party elandela ukubana kona wonke umuntu ulelungelo eligcweleyo lokuthi wona abe khona into engezinjalo.
Ele ZANU-PF lithi selilungiselele ukungena kukhetho lolu. Kulesi zalwane sakwele Zimbabwe esilesifo semvukuzane esihlala kwele Nigeria esicela uncedo. Salethule lezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izoziswa kulo msakazo. Ibandla lesisi lithi lilungiselela ukungena kukhetho lwama-by elections. ZANU-PF lenze ukhetho lwama-primary elections izolo lapho kuncintisane abantu abahlanu abafuna ukungena ezikhundleni zedala lepalamende ezaba khona kulandela ukusuka kwamalunga e-CCC, uNkosazana Fatsayo Mahere e-Mount Pleasant, loMnumzana Rusty Makam e-Harare East Jabati, balandela uMnumzana Nelson Chamisa wachia ibandla leli. Ukhetho lolu luzaqhutshwa ngenyanga ezayo. Sixoxe ngodaba lolu loMnumzana Sengezo Jabangu ozithi unobhala jikelele we-CCC.
Leadership iyakhulumisana lezakhamizi eHarare ukuthi what's the way forward but kulamabizo asevele asefikile ku-ofisi yami ukuthi abantu bebefuna ukuthi bangene basupportwe ukuthi bakwanise ukukhankasa njalo bakwanise ukungena kunomination court ngebandla ele-CCC. So leyo yinto ekhona, akula space esizasishiya ukuthi nxa sivulekile ibandla lehluleke ukuthi lingene. So we will occupy zonke nje ama democratic spaces avulekayo sisiya phambili.
Yes, siyabona njalo kulabanye abathi lokho beyi-CCC abakhokhelwa nguJameson nguThimba. Lokho labo besithi balakho ukuthi befaka abantu khona ngale. Bangabafaka besithi CCC liza kuphatha njani khonokho?
Njengenjayelo i-CCC E1 ofuna ukuya contesta angene kula ma-by election uyayazi leadership ye-CCC ozangena asebenzise ibizo le-CCC sizamkhipha. Whether uyabe winile kumbe uyabe ngenile engakawini sizamkhipha ngani ngoba kule standing order, standing rule ekhona eyokuthi ungangena ungarepresenti lelo bandla sikwenzile lokho izolo sizakwenza futhi lamhla sizakuthi kusasa. Angiboni ukuthi abantu bengakwanisa ukuthi basebenzise izimali zabo badlalise izimali zabo badlalise lamandla abo bekwazi ukuthi impumela yakhona izaba yize kusasa. So ngiboni ngani okuqakathekileyo ukuthi babuye bakhulumisane le leadership abafuna ukungena ngoba into yabantu sivete sibone ukuthi yebo kambe uyi-citizen njalo u-correct njalo umimpo lapho kumele sekhipha khona izano. Nxa umincambili kuyukuthi ungapha ufuna ukuthi ebusuku ube lathi ntambama uye loya labaloyayo, hayi asuke sikuvumele ukuthi ungene ngebandla labantu.
Yes, ngathi kulabanye vele abadali nalizimele lani lenze okwentando yenu njalo badlala bekuphikisa kuphela. So asazi ukuthi liyakwenza njani kolo.
Ilizwe lilemthetho, ilizwe lilendlela yokuthi lifeze ngayo izinto ukwenzela ukuthi ilizwe lingaze laba ungovernable. la khona kuma spaces ethu khona apha kumele silandele umthetho ukuthi kanti vele umthetho othini lizakhumbula ukuthi ibala lele lithi ibizwe lithi TCCC sale register like any other organization so akula muntu ozavunyelwa sisiyaphambili ozafuna ukuthi asebenzise inhlamvu zenhlanganiso yethu kumbe ozavunyelwa ukuthi asebenzise ilogo kumbe ozavunye ukuthi asebenzise umbala wethu kumbe ozavuma ukuthi asebenze lona ngokwalo so lokho kungasehlula siza kuya futhi enkantolo ukwenzela ukuthi laba abantu abayenza into enjengayona leyo bajeziswe kube ngumthetho.
Umnumzana Sengizo Jabangu ngozithi unobhala jikelele we-CCC asinelisanga ukuxoxisana ngodaba lolu labo kucelele i-CCC likhokhelwa umnumzana Jameson Timba. Umnumzana Promise Mkhonazi isikhumele isecelelele ube ngaphenduli umakhalekhukhwini. Isikhulumele sebandla le-ZANU PF umnumzana Christopher Mthangwa uthi baqhube kahle ukhetho lwama-by elections izolo njalo impumela yalo izavezelwa ozulu ngesiphangiphange. Sixoxe lo mnumzana Joseph Juma omele iphelandaba mpophoma edale lephalamende ukuze sizwe ngokuqakatheka kwama-by elections.
Uhlelo lwama-primary election luhlelo olokuvula esingakuthi ngesikhiwa yi-democracy ukuthi wonke umuntu olelungelo lokubana ame esikhundleni esithize ulalwe lelo lungelo kuze kufike ekuthini abantu babe yibo abazakhetha ukubana hhayi thina kulesi sikhundla sifuna lo. So ama-primary ethu siyawayenza ngezikhathi zonke ngenxa yakho nokho ukubana uwayi-democratic party elandela ukubana khona wonke umuntu ulelungelo eligcweleyo lokuthi ona abe khona into ezinjalo.
Ye kodwa siyabona phela kwesi sikhathi uzokubantu besithi hhayi kuvele besikwazi ukuthi kuyangena bani laba abanye kupha ngokungena nje kunjalo.
Phela anti yabona empilweni bakhona abantu labana kuthiwa ngolami ngiyafuna noma umuntu bonke hayi kulo muntu ovele epopular ebantwini ngenxa mhlawumbe ngemisebenzi yakhe ubusebenza kuhle nabantu uphila kuhle nabantu kodwa nxa sokufike into enjalo nyokuthi ona sokufunakala maybe u-MP ubukhansela uzabona omunye layo umuntu epho ngubuya la isimo kwaphana sithi hayi nami ngifuna ukuma khonapho ukuthi lingivoteli andabona. So yikho okusho njalo. So kwesi sikhathi vele abantu bayahlala bekwazi ukuthi hayi vele xa kulama ozaninqoba ubani uzibani kunjengami lapha esigabeni sami sephelandaba kunzima ukuthi umuntu apha ngokuthi thutsha nje asuma ukuthi ufuna ukumelana nami ngenxa yokuthi mina ngiphila nabantu ngihlala labo khonapha sisebenza sonke siswela sonke sithola sonke. So kuba lula yikho okwenza ukuthi nxa abantu kungatakula ama-primary ncama abanye abantu bemela abantu bathi avele siyakwazi ukuthi una uzibani ngiyowina kodwa khonakhona futhi kuyingozi ngoba kungadlisa umuntu abantu bethi avele lo uzawina bese besekele ukusuma ukuyavota besithi avele sewine then omunye umuntu oyidagosi uzabuya kobana a-overtake ecine esewine selisalela selimangalo kanti lapha sokuhambe njani selibona ngathi engxa mhlawumbe ligcubilezelwe kumbe kulento ezithize esezenzakele kukanti-ke lina lithathe i-for granted situation ukuthi hayi lo muntu vele unjani uyaziwa ngabantu njalo uthandwa ngabantu so uzanqoba so wena usuhlala phansi ungasahambe uyavota.
Ye kunakhonokhono njalo ukuthi lina lifuna ukubutha konke phela edala lephalamende lingabutha-ke selikwenzani khonokho nxa selilakho.
Uyabona ukhetho lungabuya kuyabe kuyinto ehambelana le-constitution yethu ezimbabwe so thina njengebandla asuke siyekele ukubana sifilde ama-candidates ekhethweni olungabe luthe lwathusha lwalwasivelela sizawabafaka njalo sizakhankasa ngendleleni ephakemeyo njalo sizawathatha lawo amasithi wonke ngendlela ephakemeyo ayisike ukuthi siwathathela ngoba anti yabona odubo olugcwele engqondweni zabantu yiwubona engalumbe ucabanga ukubana iZANU PF ikhona ekuhlukumezeni abantu ukanti-ke akula nto enjalo akula bandla whether i-opposition kumbe yithi thina iZANU PF ongathi ubusa ubusufuna ukuhlukumeza abantu akuyenzi khonokho.
Lo ngumnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edala lephalamende obexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Izizalwane zakwele Zimbabwe esilesifo semvukuzane unkosazana Portia Radebe Moyo ucela uncedo esithi katholi usizo olufaneleleyo kunangale kwele Nigeria. Sixoxele udadewabo unkosazana Sibongile Radebe Moyo.
Okokuqala ebecabanga ukuthi une ulcer iloke treat ulcer kanti akusi ulcer. Last year ngo-December ngiyithuza ka-December wabeseke phatheka kakhulu ke engene umfana lo waqala naye ubhuti lo amuse esibhedlela ngoba besephatheke kakhulu mayifika esibhedlela ke ngale Nigeria mabamcheka udoctor amtshela ukuthi unama-gallstone une-growth futhi okay achekwe ke and then kube indaba yokuthi kumele enze i-operation and then udoctor athi kumele akhiphe ilezinto lezi ezilaphakathi kwakhe and then kube ne-operation ke iphasi operation yakhona and then ke after udoctor makathatha lokhu kuphumile la esiswini i-growth leyo ayiselep athiyo i-checka ukuthi ngabe yini athole ukuthi no i-cancer athole ukuthi une-colon cancer cancer yesisu yamathumbu so ke since ke ebambekile ngo-January until ngo-December until now so i-Nigeria njengoba ephatheke kanje ithole ukuthi une-cancer e-Nigeria but everything it's money medication it's money ikhimo abantu be-cancer vele njengoba sazi ukuthi kumele aphiliswe ikhimo so ikhimo it's money like everything imali so ngithe uma ngithi ngiyabheka kwaba ukuthi kumele abuye uma ngithi ngiyabheka futhi ipokoto lami nje nefamily alingivumeli isikhwama sami silololo I'm unemployed angisebenzi
ye manje ucela ukuthi abantu bayenze njani bakuncede njani ma
bengicela ukuthi abantu bangincede ngi-financially ukuthi ngimthengele ithikithi abuye usisi wami azothola i-treatment ngaphe South Africa for free ngizokhona ukuthi ngimnakekele futhi ngoba ngale akazi muntu uhleli nje nalendoda yakhe akatholi usizo lutho sikhuluma nje njengamanje usekhaya ngoba isibhedlela sangale kumele akhiphe imali enkufana lo naye akamanga kahle esikhwameni so bengicela ukuthi abantu bangincede ukuthi ngibuyise usisi wami
yilapho udinga ithikithi
ngidinga ithikithi bhuti wami ngidinga ithikithi lokuthi abuye ngiyacela ebantwini ukuthi ngicela ukuthi bangincede ngethikithi bangangifowunela or bangangitshela ukuthi ngize kuphi indawo into enjalo nje
cela usinike inombolo zakho
0847704202
ye iphinde njalo ma
0847704202
unkosazana sibongile moyo isizalwane sezimbabwe esihlala kule south africa besixoxa laye esejohannesburg singangangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane namhla losuku oluqathekileyo lwamakholwa esikristu olwepalm sunday upapa ubenedict utshele umhlaba wonke jikelele ukuba abantu kumele bethandane abantwana besikolo abafika amakhulu amathathu sebekhululwe ngamalucaja ababathumba ngeviki ephelileyo le russia lihlasele ngamandla namhla kuseni kule ukraine kulandela ukubulawa kwabantu abedlula ikhulu lamathumi amathathu 132 ngamalucaja duzane lemoscow Soy sikati sezamasiko.
Sinana masiko
senziwe manje
lo baba mkhulu.
Lamhlanqoka lomnunzana mbuso ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Lamhlanqoka sikhangele udaba oqatheke kakhulu ulothulwe umongameli emasomnanga kwa othi ukhoko wakhe wayehlala kumzilikazi kamachobani. Kodwa lapho icina ihlala lo bhengula kuthi abantu babuza imibuzo eminingi ukuthi athi khona nqa wahlala khona ngale. Kambe kajiyanga umntwana kajiyanga izizukulwane wapho ngobuyela nje ye singakangeni ke kungqoqwethu lo mnumzana umbuso ngwenyasa ke sizwe ke umongameli Emmerson Mnangagwa esedlula amazwi yakhe kuntatheli zindaba khona ngale phuphu ye okuvulwe khona ke iphuphu Berkeleyfield Memorial Museum.
Zilikazi asked a young child from Chief Chief who was brought here in the house of King Zilikazi as a little boy. That was my grandfather Mubengo. The King Mzilikazi then changed the name of my great grandfather Mpanzure to Mubengo.
Ukhokho wami odabuka eChibi wafika esigodlweni sikaMzilikazi wametha isibongo esithi Mubengo. esakhe sasingisakho mapanzure
ye lawo yamazwi kamongameli Emerson Mnangagwa ye ubona njani kono okhulunywa ngumongameli
yebo kambe bengilalele inkulumo bengikhona mathupha lami kulowo mcimbi lo ebengikhangelela ukuthi ngicimbi wokuphakamisa umsebenzi owenziwa ngamaqhawe akithi ayezimisele ukuvikela isizwe ase ngizwa ke umongameli ethinta udaba oluthi yena ukhokho wakhe ombiza ngokuthi Mubengi wathunjwa noma wafika emncane emzini wenkosi uMzilikazi wakhuliswa khona ukuthe mayesekhulile waba ngumunye wamabutho eselibutho bayatsho lokuthi kuthiwa waphosa umkonto ngoba lento iqala ikhulunywa ngisho naye kusekela mongameli ubaba kuthi wenga kuthiwa waphosa umkhonto wahamba about 60 meters. Okokuqala nje ungenza inkulumo ekhulunywe yilaba baholi ukuthi ngiyabona ukuthi kulezinto lapho ezitshayisanayo. Okokuqala ikuthi sizakhumbula ukuthi inkosi yethu uMzilikazi yayivele siphuma ezandleni zenkosi uChaka okuyiyo engathi ngesilungu ya introducer umkhonto lo mfitshane obizwa kuthiwa yiqwa noma iasegayi. Manje ke siyamangala ukuthi manje lo esephosa umkhonto wayethatha kuphi ilokhuzana ama esingathi thina icommando re-instruction ukuthi kawuphose lo mkhonto ngoba phela thina sazi ukuthi kwasokusebenza imkhonto emfitshane.
Ye kodwa ngasilo kwesikolo lapho sibili andizakwazi babesenza lama-washu konkana isondo lebhiza nqabe ihlasela kodwa ke vele umkhonto ungaphoswa lokhuphosa umkhonto kwakungakudala ye khonapho ke kodwa kajanga yini inzalo khona ngale emandebeleni waphonga ukuthi phola kuhlunje kumbe wayengavunyelwa lokuthi abe lo mfazi
kuyamangalisa babudube ukuthi kanti iqhawe elalikwazi ukwenza umsebenzi ongakho phela amakhosi akithi ayedume ngokuthi umuntu uma enza ukuqhawa kunjalo bayamxhomelisa ngempela ngezinkomo ngisho bemvumelela ukuthi athole abafazi kokunye kona impela endlunkulu wayephiwa umfazi. Manje siyamangala ukuthi kanti waduka njani umkhulu kodwa sekuzovumbuluka esele sizukulwane esingumongameli wethu namhlanje. Laye futhi okucacayo ukuthi akazalelwanga esayidini yangapha kwabakhuluma isiNdebele esizwa mhlawumbe omunye umlando uthi ngenze ukuthi udabuka eZambia abanye bethu ngenze ukuthi udabuka ngapha kwelabadonga njengoba la isitonga nje sikhuluma njengoba ekhuluma isishona okanti ngapha esiNdebeleni uyamuzwa nje ukuthi uyahlele ukukhuluma kodwa ke ngoba sasingekho sizathina ayikho into esingayenza kodwa kunengempela ukutshayisana akhulumayo. Okunye ngizakhumbula babuduba ukuthi wayeke wathi kweminye iminyaka eyedlula lapho wathena ukhokho wakhe wayebizwa kuthiwa nguhlupheko odubeko njengoba yena namhlanje ebizwa kuthiwa ngudamputho okusho khona ukuthi wanikezwa igama likakhokho wakhe owayebizwa kuthiwa nguhlupheko namhlanje sengumubengo futhi kanjani konke lokho kuthiya imbuzo ngempela asazi njalo ngoba sasingekho kuzathiwa mhlawumbe siphikisana nomongameli kodwa ngempela ngempela lento isimangalisile ukuzwa lokho noma nje kade sikhangele ukuthi sijabule ukuthi umongameli uzokhumbula abantu bakithi. Okunye futhi okuthanda ukuphatha abantu kabi ukuthi umongameli izandla zakhe sasegazi labantu bakithi ababulala ngempela ngesimo segugurawundi
lo-ke ngubaba umbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Hayi ke sizeza ukuthi umongameli uzamphendula yini siqhubekele phambili ngodaba lwethu yebo. Manje soke isikhathi sezokholo lwesikristu silontungameli Gomo.
Siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Kuhlanganeni kwethu okugcina sabala incwadi yamanani ekaNumeri Numbers ngesilungu elapho esasuka khona kuverse 4 saze sayafika kuverse 8. Namhlanje ngithanda ukuthi ungazibalela ngobana ngizama ukuthi ngichazise okunye ubala enxa ungasithathela imizuzwana ethize. Ngithanda ukubana ngithi mina uhambo yimpilo phakathi kohambo lolunjantamba kwa-Israyeli basuka eGibhithe besiya eKhenani sebekhulumile ababekukhuluma inhliziyo yabo yaphela amandla ngenxa yendlela bakhuluma izinto eziningi bamthuka uNkulunkulu bamthuka lo Mose kukangaki sisizwa abantu bekhuluma amagama angayisiwo uNkulunkulu ilanga lishisile emhlabeni wonke izulu kalikho ngakula kudla kulamadlelo amanzi angikhulumi ngawo asilela emadolobheni sengisho lasemakhaya kodwa ke uNkulunkulu esezwe khona lokho isimanga ke ukuthi kazange enze masinyane konke ababekukhangele wabathumela izinyoka into engathandwa ngumuntu zabaluma bafa liyakwazi nxa sisaphila ziningi inyoka ezisilumayo lanxa singafifi kodwa inyoka zomhlaba ziyasiluma zikhona inyoka zenzondano iyakuluma ufe ungohambayo inyoka zobusela ukuthatha into ingaqondananga lawe uyenze eyakho iyabe ikulumileke inyoka yokusela zikhona inyoka zabaxabanisi umuntu ovukela tshonela aphilele ukuxabanisa abantu ngoba inyoka yokuxabanisa iyabe isimlumile uNkulunkulu ke uyakubona konke khona lokhu abantwana bakwaisrayeli zabaqeda inyoka njengoba lathi kuleli lizwe zisiqeda inyoka zengxabano ezokuncitshana umoya omubi ukhangelela abanye phansi ukuncitshana abantu balambile kabalakudla abanye badla baze baphosele lezinja abantu abalamanzi okunatha lalabo esikhangele ukubana basisize bayehluleka ngobana inyoka yokuncitshana inyoka yokuzikhukhumeza inyoka yokuzenza ngcono inyoka yokuhuquluza inotho yesizwe iyabaluma ephezu kwabo udubo nje ukuthi iningi labo kababoni kabananzeleli ukuthi kumele benze ulutho oluthize ukuze bangafi bephila abantwana bakwa-Israyeli sizothiwa uMosi watshelwa ukubana ngenze inyoka yethusi ayifake emthini ayiphakamisele phezulu ukuthi lo olunywe inyoka nxa isimlumile aphakamise amehlo akhe aphonge ukuyikhangela leyo nyoka hatshi ukuyayithinta kumbe ukuyithini ukuyikhangela kuphela ngamehlo kuthiwa wayesila kuqakathekileyo ukuthi ukwazi ukuthi wena lawe inyoka zakulumhlaba zale impilo ziyakuluma okunye uNkulunkulu wenzela ubana sivule amehlo sibone ubana inyoka lezi yasiluma usizo lwethu luyavela kuye kuphela sisensukwini zephasika kasikhumbuleni khona lokho ukubana nguNkulunkulu kuphela ongasisiza ngoba nabantu njengoba ngike ngasho ngathi nxa basebelunywe zinyoka bakhangelana kuMosi kumbe ku-Aaron kumbe ngathi bakhangela kulokho uNkulunkulu athi bakhangele kukho uNkulunkulu asisize sikhangele ke nxa sesiphakathi kwengxaki esizibangela zona thina sikhangele kuye uNkulunkulu uza kusiza uyasikhulekela uNkulunkulu ibalatsisize ebudeni bendlela yempilo sisiza ngakuwe amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
sikesizwe ezabatsha
siyalamukela kusigaba sabatsha igama lami nguTabo Kancube namuhla sixoxa lomnumzana Ben Ncube owasungula isibhedlela sabesilisa eseMen's Health Clinic Zimbabwe
amasevisi esilawo aqalela ku-General Men's Health yonke into ehluphayo umuntu esilisa okwanisa ukuthola usizo but sinawo athwa ngesikhiwa ama-focus areas sikhalele izinto ezinjengabo erectile dysfunction premature ejaculation low sex drive
kuyini okwenza ukuthi ucabange ukuthi uqalise isibhedlela esikhangela abantu abesilisa kuphela
ngesikhathi sangkhona ubaba wami wayengezwa kuhle and uthi sithole sibili indawo ukuthi simhambise ethole usizo without any challenges it was very difficult That's when I discovered ukuthi ngesikhathi sona lesana we didn't have a single men's clinic in Zimbabwe. Yabona ngahamba amanye ama countries of South Africa and so forth, banazo izibhedlela zamadoda specifically.
Ekuqaliseni isibhedlela lesi kanye lokwenzakala nje nsuku zonke esibhedlela lesi, yibuphi ubunzima elihlangana la?
Ngiqalisa isibhedlela when I was young, bengile 23 years only and bengingela experience or ulwazi in field health, but vision bengilayo. So ukuthola abantu abakade befuna ukusebenza lami, abantu bokungincedisa ukuthi into le ihambe phambili, it was very hard. And even bakathesi abanye abantu ma bengikhayele babephonga ukuthi hayi no, umfana omncane ukwazini kalakho akwazi, but mina ngabe ngilayo ivision engihaya ukuthi no, izinto kumele sihambe kanje. The second one is batho ngiyasikhiwa ama-healthcare seeking behaviors. Yabona amadoda amaningi uthi engagula kuyamhlupha ukuthi ehambe esibhedlela. Even mina nginje sometimes ma ngingezwa kuhle isibhedlela ngilaso kodwa ukuhamba kwangikhona kuyangihlupha nami. Ukuhlala kwethu njengamadoda most times yabo uzitshela ukuthi ngangcono ngiqinisele kuzaba ngcono.
Kusukisela liqala isibhedlela lesi kuze kufike namuhla, sekube le nguquko na eyokwengezeleleka kwabantu abangobaba ababuya bezokwelatshwa?
Ya, ikhona kakhulu. For the first 3 months bengiyela noma indoda eyodwa eyabuya eclinic. By the 6 month mark yikho sasicelebrate ukuthi asesibone esesingida amadoda 100, but kathesi of kathesi sesincede over 13,000 amadoda.
Sibona lapha ungomunye wabantu abanominethwe ku-40 under 40 Africa. Uzwa njani nge-nomination ile?
I-nomination ayethu ngoba usually uma ngiyenzela umsebenzi wami ngabe ngingakwazi ukuthi kunabantu abaningi abawubonayo abananzelelayo ukuthi ngiyenzani. So ukuthola i-email kusithiwa senginominethiwe and njalo ke ngikhayela abanye abantu enginominethwe ngabo, most of them ngabodokotela and bayenza umsebenzi omkhulu kakhulu. So kuyethusa ukuthi lami bangifakile khonapho, you know, kodwa nonetheless I'm very grateful ngoba kuyanginika lami i-encouragement ukuthi okay, kusho ukuthi lo umsebenzi engiwuyenzayo uqakathekile and bakhona abakubonayo ukuthi ngenza umsebenzi oqakathekile.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lomnumzana Ben Ncube owasungula isibhedlela sabesilisa SMN's Clinic. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo kaNcube.
Yes, awakhulu Tabo kaNcube, sike sizwe zomculo.
Salubonani balaleli, igama nguPrecious Diana, ngibuya eNkayi eGampina. Ngingumculi wegospel. Ngiqalele ndima yokucula ngo-2011. Njalo nginama-album amathathu nama-single track. Inyanga ephelileyo ngiphumise i-single track ebizwa ngokuthi Goliath. Njalo njengamanje ngiphezwe EP kuyo ele-4 songs izophuma kungasikudala. Bengicela kakhulu uxhaso lwenu ikakhulu ekuvotelweni. Kunamalinki engiwasendela abantu ukuthi bangivotele. Uyaklikha kulinki ubese uvotela uPrecious Diana. Bengicela abafisa ukungivotela bathathe inamba yami bakwazi ukuthi baxhumane nami. Inamba zami zithi +27 8485 25503 +27 8485 25503. Bengicela kakhulu uxhaso lwenu. Umuntu ngomuntu ngabantu. Ngiyabonga abayathi
se ufisela inhlanhla tatewethu ushaya isibili kuzwele olivalesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithendibayo okeps dube lilale.